Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba lokubonga uJonga obesethulela indaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngensonto mhla ziku 16 kuNhlangula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje isikhulumelise linye lamacele eCCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi amapolisa lamuhla achitha umhlangano eHarare obuqoqwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithinga we People's Movement abethe gwaqa enanza usuku lwe Day of the African Child. Inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi izanxusa uMnumzana Wicknell Chivayo, Moses Mpofu noMike Chimombe bexoxisane labo ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga imali yelizwe ngokungekho emthethweni na. Kwezemidlalo lamhla sixoxa nomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu le-Highlanders uTobias Mudiambayi nje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Isikhulumeli selinye lamacele eCCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi amapolisa lamuhla achitha umhlangano eHarare obuqoqwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithi ngawe People's Movement abethe gwaqa inanza usuku le Day of the African Child lapho uhulumende wabelungu eSouth Africa abikwa wabulala njalo walimaza abanye babantwana besikolo ababetshengisela kulelo lizwe ngomnyaka ka-1976 besola ubandlululo. Ababotshiweyo laba babikwa besedlula amachumi amahlanu i-50 njalo basezitokisini ezimbalwa eHarare. Usuku lolu lunanzwe ngendlela ezehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo eSouth Africa, eZimbabwe lakwamanye amazwe. Ukuze sizwe okuningi lolu daba sixoxelaye uMnumzana Mkhwananzi.
Bekwenza ke lokhu besendlini nje bezigwetshisele on a private space besenzela-ke ukuthakazelela ilanga lebesilaziyo sonke uzuke ujikelele ukuthi lilanga ela-recognizewa as the Day of the African Child. Unfortunately amapholisa abuyile-ke lapha ephela amathiyegasi nama-button flick agijimisa-ke ontanga bedisturba i-program babamba abanye asingakwazi ukuthi ababanjiweyo bangaki njalo bazavalelwa yini nokuthi bekutheswa khalabani. Kodwa thina njenge-movement siyabona ukuthi lokhu okwenziwayo akulunganga ngoba ilanga le-Day of the African Child liqakathekele wonke umuntu enifanele sikhangelele ukuthi wonke umuntu weZimbabwe azwisise ukuthi lilanga okufezelisa
lalokho elingalaka siqiniseko sokuthi bangaki ababotshiwe lokuthi bengabakhululani.
Asikabi neqiniso ukuthi abathethwa abapholisa bangaki njalo ukuthi bazagwetshwa kumbe bazavalelwa kumbe bazayekelwa besiye endlini kodwa bagqotha yethu asekhona ase-athenda kule ndawo.
Kahle kahle kungani linanze lolu suku lilubona luqakatheke njani kusimo seZimbabwe sikhangela ukuthi kwenzakala eSouth Africa.
Lolu usuku luqakatheke kakhulu historically sijayele ukuluthakazelela lolu suku asiqalisanga lonyaka yinto eleminyaka leminyaka isenziwa siyamangala ukuthi khathi sekutheni ukuthi abantu bayalitshe ukunanzelela nokuthakazelela ilanga eliqakatheke kangaka ilanga lika-June 16 siyakwazi yini ilanga lapho okwatshengiselwa khona udlakela olukhulu irejimu yabelungu-ke e-apartheid e-South Africa kubulawa-ke oPeter Hector labanye okwaba yinto veza umhlaba wonke jikelele ukuthi kumele kusekelwe-ke uhlelo lwenkululeko ye-South Africa abensundu bakhululwe bazivuse uhulumende we-apartheid webandlululo adilizwe. Laba lilanga eqakatheke kakhulu lapho kwalahleka khona impilo zabantwana abake basilwa belwela inkululeko yabo belwela amalungelo ukuthi bafunde bathole amathuba okufunda befunda njalo befundiswa ngolimi abalizwisisayo abalikhethileko.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli selinye lamacele eCCC esixoxela ecingweni eseHarare. iStudio 7 ayinelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ngoba engasabele ucingo lwakhe lukamakhale khukhwini. Inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC ithi izanxusa omnumzana Wicknell Chivayo, Moses Mpofu lo Mike Chimombe bexoxisane labo ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga na imali yelizwe ngokungekho emthethweni. Umbiko oyethulwe isikhulumeli seZAC unkosikazi Thandiwe Mlovani uthi abathathu laba baqhuba ibhizimusi lenkampani yeSouth Africa eRainform, njalo kule ncwadi lapho omnumzana Mpofu lo Chimombe ababikwa babedinga imbadalo kuziphatha amandla zaleyo nkampani besithi ayilandelanga kuhle isivumelwano. Ukulamanye njalo amazwi aqoshiweyo ngalolu daba okuthiwa ngakamnumzana Chivayo aphathelane lohlelo lukahulumende olokwaba imbozi. Obona ngokwethulwa kwembiko kuZAC unkosazana Smiso Mlevi ugcizelele lombiko.
Statement elifubone ku-account yeZAC ngeqiniso sikhutshwe yinhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission emizamo yoku-interviewa abaqanjwe kwi-statement leso isiqalisile bengazephula phambili kwama-investigators eZimbabwe Anti-Corruption Commission aza-interviewa and izulu izakwaziswa ngamanyathelo alandela.
Lo nkosazana Simiso Mlevu obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission obexoxa le Studio 7. Ibandla le umkhonto wesizwe eliholwa ngumnumzana Jacob Zuma liqhuba umhlangano lentathelo izindaba lamhlantambama sikhuluma nje lapho elisola khona impumela yokhetho olusanda ukuqhutshwa kulelo lizwe. Leli bandla lithi selikhweze emthethwandaba udaba lokuthi kulahlelwe khatshana impumelo yokhetho lapho umongameli Cyril Ramaphosa abuyele esihlalweni sokuba ngumongameli esebambisane lamanye amabandla agoqela ele Democratic Alliance lele Inkatha Freedom Party ngoba ibandla lakhe le-ANC lingatholanga amavoti eneleyo ukuthi libumbe uhulumende lilodwa. Ibandla le umkhonto wesizwe libe ngelesithathu kungalani yoluhlu lwempumela yokhetho ele-ANC lihamba phambili lilandelwa ngele-DA kwathi ele-EFF lalandela ele-MK. Ibandla le-MK lithi kufanele ukhetho luqhutshwe kutsha. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umkhokheli wenkonzo yeRoma uPapa Francis lamhla uthe uyacela ukuthi udlakela lokubulawa kwabantu eNorth Kivu elizweni leDemocratic Republic of Congo kuphele. Abantu abayisikhombisa babulewe ngolwesihlanu langomgqibelo kutshengiselwa kusolwa udlakela oluvela kumalwa ecatsha okholo lwesiMuslim edlulisa amalawulo. Ele Israel lithi lamhla lizaqalisa uhlelo lokuma kancane ukuhlasela abalwayo abeHamas ngezansi kweGaza ukwenzela ukuthi kuthwalelwe ukudla lokunye okokusiza abePalestine. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaThabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhla sixoxa lomphathi wesikolo seInala Country School, umnumzana Qiniso Mpofu, obe semelika okwamaviki amabili lezifundi zesikolo sakhe befunda okuchiyeneyo lapha eMelika. Sizaphinde sixoxa njalo lezinye izifundi.
Sesigqiba uhlelo lwethu ebesize ngalo olokuzo thatha abantwana bakithi sibaxhumanise nezindawo abangake becaba akade bengazange bacabange ukuthi bengafika kizo kuthiwa i-cultural exchange program.
Yiziphi izinto eziqakathekileyo elibone ziphathisa kakhulu abantwana kulolu hambo?
Okokuqala, abantwana babone izimangaliso kumakolishi lawa ukufunda kwehlukene. Ma kuleli lizwe makuthiwa uyenza i-practical in something, uyayenza mpela mpela i-practical. So bangenile bayabona amalebhu ayisimanga, amalebhu yezitho zabantu mpela ezisetshenziswayo ukudemonstrate i-biology befunda eklasini ngamabhuku. Babonile kwenziwa khona ama-robot asebenzayo la uthi i-robotics in English. All this is so much value for me. Over and above, bebehlele ezindlini zabahlali bakuleli, bakholisa kakhulu ukuhlala bebona nje isiko labantu balapha, labo bebafundisa ukuthi ngesintu lokhu sikuphatha njani. There is a lot amasiko lawa angakufunda enye kweyinye. Akutsho ukuthi ma umntwana efika kuleli simenza azizwe engathi ukuba ngumuntu omnyama, ukuba ngumuntu esintwini kubi. Sithi thina thengisa isiko lakho, la ufunde ezinye izinto esikweni lakho kumele ziphakanyiswe zilungiswe, and lokhu kubenza bebe izizalwa zomhlaba, global citizens.
U-Brian Nyanga oyisifundi se-Inala Country School obeseMelika okwamaviki amabili edluleyo uthi laye ufunde okunengi njalo ulandisa ngendawo azivakatsheleyo.
Sibone indawo ezinhle kakhulu, ngingafika e-White House, ngafika e-Voice of America, Mother's Day Park, lama-colleges amaningi kanye lama-churches amaningi. Indawo le inhle kakhulu ngoba njalo ngike ngafunda okuningi kakhulu endaweni ezijhiyeneyo njengama-colleges. Ngazofunda ukuzwisisana nabanye abantu abalungu. Njalo e-White House sike safika siqala lapha. Njalo ngiyabonga umbalisi wami u-Mr. Mbeki ngoba ngizosipha lapha nabazali bakhe.
Siphinde saxoxa njalo lesinye isifundi se-Inala Country School uGuyanda Moyo, yena othi bafunde okunenge.
I-Inala Country School etholakala esigodini eZimbabwe yilapha eMelika nge-Youth Ablaze Program. Nge-Youth Ablaze Program esibonise indawo eziningi ezihlukileyo njalo zathi safunda into eziningi zathola kulapha. Sihambe emayunivesithi ahlukileyo ngamabizo kuyi-Emory Hill College, University of Tennessee, the East Tennessee State University. Kula ma-university silethemba lokuthi sizaphumelela kiwo, njalo iningi lethu selazi imisebenzi abafuna ukuyenza lezinto ezidingakalayo.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomphathi wesikolo se-Inala Country School umnumzana Qiniso Mpofu kanye lezifundi zesikolo lesi ezimbili uKuyanda Moyo kanye loBrian Nyanga. Bebesemelika okwamaviki amabili phansi kwehlelo lwe-Youth Ablaze Global lapho akade befunda okuchiyeneyo emakolishini eMelika njalo behlangana labanye ngenhloso yokuthi babelane amasiko achiyeneyo. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Taboka. Ke sizwe ukuthi uGibbs Duve weStudio 7 usiphatheleni.
Sigcina amasiko
wethu,
owenze
usenziwe
manje. Sigcina amasiko
wethu,
usigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sifuqa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sixoxa sibili ngodaba oluqatheke kakhulu olwesomiso esikhona kweZimbabwe. Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo lwakho.
Ngiyibingelele kubalaleli bethu, ngiphinde ngibelele kini abasakazi bethu babuki kakhulu wena bakuduke.
Yes, siyabonga kakhulu. Akusitshele ukuthi kudala sibili kule somiso esinje kwakuphathwa njani ngabadala khonokho?
Abantu endulo bakudube babe lezindlela zabo zokunanzelela ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona abangakwenzanga kahle, ikakhulu mhlawumbe okuze kwathuthelisa amadlozi noma ukumveli ngqani qobo lwakhe ngakho ke kwakuthi ma kube nezinto ezifana lesomiso kanye baqala ukunanzelela ukuthi mhlawumbe kuzafuneka ukuthi bethole izindlela zokuthi behambe beyeshweleza khona ngale ezisikeni zakhona njengoba ngizakhumbula ukuthi kunezindawo lapho kuye kuyiwe khona xa ngabe kuwukuthi kuyacelwa izinto ezifana nabo indawo ezifana nabonjelele odaka nabomanyango ngale.
Kodwa kusasebenza yini kulezi nsuku?
Ngicabanga ukuthi kuyasebenza abantu yibo nje mhlawumbe abangenzi kahle uzoqaphela ukuthi babudube imimoya yesintu yakithi lena ayithandi ifana lale moya ebizwa ngamakhora kuthiwa imoya engcwele ngakho kayithandi kuhlala lapho ongahlanzekile khona naqala ukwenza izinto abangahambisani nazo bayaflathela babe kudanyana nani kodwa mali iziqoqa lisondela kibo kuyasebenza kuphela.
Singathi pho okumele aqale udaba lolumbani ukuthi kulungiswe konke lokho ngani kuyahlupha ukwenza ukuthi nxa kulesomiso esinje kwenzakala ukuthi phela abaphansi labo badini
ngenxa yokuthi isizwe sakithi sona ngokuthi sachabalala ikakhulu ukuchabalala ubukhosi okuyibona oba kuhamba phambili kule nto le kodwa kuthe ngemva kwalokho nje bese kusenziwa izakhamizi nezigaba ngezigaba kuthole ukuthi nxa bebona kukhona ongasahambi kahle mhlawumbe babizane okusiba nabantu ababesiba ngabakhulumeli uyibona ababefika bethunywe beze befika khona le kwamkhulu bayebika udaba lezakhamizi bazafika betshelwe ngalo ukuthi konakale lapha nalaphayana baphinde babuye emuva bazozitshela izakhamuzi besezenza khona lokho okuthiwe mazikwenze.
Nanko ke phela sezwa kuthiwa le mbiza zatshontshwa khona ngale njelele okunye kwacinga kugejwa manje pho abaphansi abazondanga
kuyenzeka ngempela bazondile kodwa nxa ngabe kuwukuthi lokho kwakwenziwa isitha bekufanele mhlawumbe isizwe ikakhulu abaholi besizwe bathole ukuthi kungalungiswa kanjani ukuze le nto mhlawumbe ibuyele lapho eyayikade khona njengoba uzokhumbula ukuthi uma kuliqiniso siyezwa kuthiwa kwatshontshwa izinto eziningi khona ngale kwaze kwabhonjwa nasendaweni lapho esasibhekelela ukuthi yikho lapho kutholakala khona amathonga ethu okuyiwona asinisele izwo.
Yebo, sekugcina khona mpo baba ngonya
beningacela kakhulu kubaholi kakhulu laba abaphethe ezesintu nezinduna zakithi ukuthi bakithi ake kuhlangane kuboniswane ukuthi kungenziwa njani ukuthi kuyeshweleza nxa ngingafanisa nje buka lapha eMzantsi Afrika lapho esikhona kuyisomiso kodwa esabo singanela sifani nalesi sintu uyamangala noma uhambe ezindaweni uzathola utshani bobuningi uma ngalo ukuthi kanti ithi ngale kwakhala nyonini kona okukhombisa ukuthi kukhona ongahambi kahle abasondele abadala kulaba abaziyo bakhulu ngesintu kuhanje kuye kwenziwa ngoba kudala kwakuthi xa funde bahambe kuhambe abantwana lezalukazi lezi ezingasazibandakanye lezi zinto ezithize nabantwana abangakazi lutho kuhanjwa kutholakala ukuthi nxa ngabe kukhona izinto eziyizithiyo zisuswa khona lapho zitshiswa bese kusiba nabadala futhi amakhehla ababekuhamba besenzela kwakuthiwa yintendela ufuna izinto eziyizithiyo wena owuthola ukuthi mhlawumbe kunento efana lenyoka eyaziwayo ukuthi ihlala endaweni ethile beyibulale noma uthole ukuthi kunemibankwa leyi angazi baye abanye baye bethi ngontulo abanye bathi izikhalumakwe lazo zitholakale lapho zitshiswa izinto eziningi nje okuzothola ukuthi ngamathamba abantu njengoba phela okunye uyabona kunabantu ababulawayo uthole ukuthi amathamba akahlele egangeni awaqoqwanga kwakwenziwa khona lokho ngenhloso yokuthi uNkulunkulu nxa esebona-ke ukuthi sekungcwele sezalisa izulu lakhe.
Lo-ke ubaba uMbuso Ngwenya, ingcwethu kwezamasiko esintu, sibonga kakhulu Ngwenya, ungathola kusasa baba.
Siyabonga.
Ayawutshela bathi salulandela,
salulandela
iwo lomsila,
salulandela,
salulandela,
salulandela
iwo lomsila,
awadala
awadala.
Siyabonga Kipsi kwezekholo. Asizweni esekuphathelwe ngumfundisi Thandeko Zintimkandla.
Ngevikele idlule sindawonye sakhuluma ngokuthi abantu kumele bakwazi ukuthi laba bahamba khona bangobani ngobana kula muntu kwazalo ayedwa yilola lowo muntu usuka emndenini thize kungakhathalekile ukuthi abazali bayaphila kumbe kabasekho kodwa kuqakathekile ukubana umuntu azazi ukubana uyingxenye yomndeni ngakho kumele enze izinto eziyakuphakamisa umndeni wakubo sibaleke sasibaleke encwadini yabasekorinte besibili isahluko sesihlanu indima yamashumi amabili verse 20 sikhumbuzane ngamafitshane kufundeka kanje. Ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi, siyanincenga esikhundleni sikaKristu sithi, buyisanani noNkulunkulu. Ngamafitshane ke njalo indima le ithi, yilowo lalowo umuntu okhona umele abe ngummeli wenhlanganiso leyo akuyo. Njengoba uPaulu wayebhalela ibandla laseKorinte elalibizwa ngegama likaKristu, wayebabonisa khona lokuthi bangabameli bakaKristu, kabenze izinto ezifuze uKristu uqobo lwakhe. UKristu uluthando, uKristu ubonisa ukubekezela, uKristu ubonisa ukuxolelana, uKristu ubonisa ukubuyisana, uKristu uyikho konke esikufisayo okuhle. Kodwa ke ubone abanye abantu abakhona ngisho sengisho le mabandleni, ubone besenza izinto eziphambana lomthetho kaNkulunkulu. Bakhona abanye abantu abahleziyo abazibiza ngokuthi bangamaKristu. Kangitsho ukuthi ngiyabasola kodwa ngikhomba lokho engangikubone. Ubona abantu okuthiwa ngabakhokheli abaphethe izigaba, abanye okuthiwa ngobaba, abanye ngomama. Ubona abantu besenza izinto eziphambanela lokho okukhangelelwe kubo. Kambe nxa umuntu ephethe abantu angaba segumeni, isigodi, isiqinti, ilizwe, esenza izinto ezingayisizo, edala ukubana abantu baxabane, awuvule umlomo wakhe akhuluma izinto ezizilayo, kambe uKristu ukhona kuye yini? Abanye izihwaba ezimangalisayo, abanye uzwe nxa ubala ngingasatsho kwela kithi kuphela, sengitsho emhlabeni wonke, bakhona abantu ababuthelela izinto zonke kubo. Kodwa uzwe kuthiwa ngamasabatha la amasonto bahambile ezinkonzweni, kodwa ngamahulukuqu bayahlangana labantu abadubekayo, abahluphekayo. Kanti bona labo bantu yibo mhlawumbe abangabahuquluzi, abathatha izinto eziqondane lomphakathi bazenze zibe ngezabo, ngobana uKristu akekho kubo. Ngileqiniso ukubana abantu abalonembeza bayakwazi ukumele kwenzakale, kayisikuthi ngabakwazi, kodwa-ke abanye uyavuma uvume ngempela ukubana bahleli ngamadimoni. Umuntu angabi lonembeza, angazami ukufanana loKristu, kungaba nzima. Kodwa-ke kulula nxa umuntu ezitshela, ezisetsha umphefumulo, azihlole ukuthi kambe lokhu engikwenzayo uKristu uthini ngakho. Yebe emphakathini bangakhuluma, bantele, benze konke lokhu abakwenzayo, abanye uze babone umuntu eqamele amasaka lamasaka emali, kodwa komakhelwane kungadliwa. Buyisanani loNkulunkulu nxa kunjalo ukuthi impilo zibe ngcono. UNkulunkulu ukulindele wena ongalungisi impilo yakho. Usizani ubana impilo yakho ibe ngeyakho wedwa, lomndeni wakho kuphile lina lodwa. Awukuboni ukuthi khona lokhu ayisikho, ngoba uNkulunkulu kalidalanga ubana lihlale lilodwa, walidala ubana lihlale emphakathini. Ozuzayo kakhumbule abaswelayo, olakho kazame ukwabelana lalabo abangelakho. Abanye ngisengitsho lezi sebenzi zisetshenziswa nzima, kodwa ekugcineni kazitholi lutho. Buyisanani loNkulunkulu lina baphathi, buyisanani loNkulunkulu lina zicebi, buyisanani loNkulunkulu lina lonke elenza izinto ezingayisizo. Umuntu kazihlole, abuyisane loNkulunkulu. Asikhule Baba Thixo engcwele, ekuphambukeni kwethu masizame ukufana lawe, sibuyisane lawe Baba ngoJesu Kristu waseNazaretha. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla obekhuluma kuhlelo lwethu lwezokholo. Kwezemidlalo lamuhla sixoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu le-Highlanders uTobias Modiyamba. Nje kulezi nsuku usebenza labasakhulayo kobulawayo emkhankasweni wokulwisana lezidakamizwa ezibulala ikusasa yentsha. Asizweni exoxa lentatheli zindaba yestudio 7 u-Ezra Chisasibanda.
UTobias Modiyamba nje uzalelwe kobulawayo, ukhulela khona. Awusitshele imbali yakho kwezenguqu. ngizalele impilo kobulawayo ngaqala ukudlala ibhora sisadlala ibhola emaphepheni emalokichini lezikweni ngasolapha ngadlala ku Monarch uD2 sase secondary usuka ku Monarch ngase sengadlala ku Tyizim Colts ayi Olympics ikhosha ngu the late Barry Daga ngasuka khona apho ngabona ngotsano ngikulamo kuya kwami kwa Highlanders ngo 1986
umjambanje wayedume ngokulithela emambuleni
kwa Highlanders bengidlala ngi striker. I still remember the first game yami sidlala le Zimbabwe Saints Independent Trophy ABF ebusuku ngahlohla iwinner that day. After 3 days abe siflyer sisiya eHarare sisiyadlala ifinal le Capes sayidla futhi Capes 2-1 ngahlohla futhi iwinner uma medals engadlalayo sawina umnyaka no 86 sawina isibuku sawina Africa Day Trophy sawina inkomishi enkulu kakhulu ethiwa yiNedbro FIFA Castle Cup ngathi ngo 86
uTopias ukuthi kulabadlali adlala labo angeke abakhohlwa ababalisa uMatinda Khatazile Ndlovu lo Ephraim Jawanda
sasilo ndodolo lo ngikhatazile waye speed winger wathi nxa engaphuma ku right mina ngene center nxa e crosser vele abantu sebekwasi ibhola selinjani seliphakathi so kusiba lama defenders hey kulo ndodolo lo nguRocky lo ayadlala ku Saints lo i defender ye Saints ya uEphraim Jawanda ha uyongani waye ngani uyavala kuma defenders amane
umjamba nje wacina esethatha umhlala phansi njalo uthi ibhora la kulezi nsuku alisafani lalesikhathi sabo
ku Highlanders ngathi nga retire ngo 92 liyazi kudala iprivate ingabhadala so sithi ungathola umsebenzi utsho bambelela ngapha emsebenzini akufani la ka Tesi ukudlala ibhola sokulemali angazi ukuthi abajahala lezi nsuku akwenza njani lapho kulemali kumele ube le commitment kuwe lama 3 days sasihamba ngawo thina kudala bawongela imali discipline devotion le dedication khonalokhu awungeke walahleka ebhoreni
othobeza mjambanje usola inkokheli zomdlalo webhola ngongasebenzelani laba-ke badlala inguqu
abantu abakhokhela into zebhora sebelahle ibrod okungayenziwo because uzabona ukuthi kumele besebenze lathi thina ama-former players ama-legends because thina yithi esingayimprova ibhora even nxa when it comes to national team selection kuba lula kube le panel yama former players encisana labo coach kuba lula mina I think ngangena even ku chairmanship kunengithi singazitintsha because abantu abakhona laba basiphoxa and basilahlela khashana ngebhola le bathese okwebhola bengani kusaseceleni bese ngene ku program yama drugs sesonto abantwana phandle lapha hey sokunakala so sengu drug awareness
uChampions mjambanje usebenza nabasakhulayo emkhankasweni okufundisa intsha ngobubi bokuthatha izidakamizwa kusenjalo impumela yemidlalo yecastle premier soccer league ihambe kanje izolo Bulawayo Chiefs 0 Platinum 1 Ngezi Platinum 3 Chickenin 0 Simba Boro 3 Arnar Movers 0 Yeta 1 Manika Diamonds 1 namhlanje ke Tel 1-1 Caps United 1 Wangi 1 Greenfield 0 Tenomo Simbare 1 ZPC Caribe 1 Jackwood Pirates 1 Herentals 1 Highlanders Bosso 1 Bigita Minerals 1 ngemva kwemidlalo elithumi lanhlanu ku-week 15 ephezulu kungalane yemiklomelo ye-PSL yi-Platinum kulandela iManica Diamonds kuniBosso unumber 5 iDimbara unumber 7 ngimanesito 7 ngobulawayo igama lami uyezwa Jesus Bani.
Sibonge u-Ezra Jesus Banda wabesethulela ezemidlalo singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isikhulumelise linye lamacele e-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi amapholisa lamhla achithe umhlangano weHarare obuqoqwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithi ngawe People's Movement njalo kubikwa kubotshwe abedlula amachumi amahlanu i-15. Inhlanganiso ye-ZAC ithi izaphenya udaba lwenkohlakalo umnumzana Chivayo labanye bakhe ababili. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.